Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 28 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Xa sikhangela lesi sicilo sitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende kakasimiseli njalo kalungiselelanga lutho ngendaba yokufunda isikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzima. Leyo mali kathesi bazayithola phi yokuthi bancedise uhulumende?
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyasekela ukuqiniswa kwenhlelo zokumelana le-COVID-19 kodwa zisola uhulumende ngokuqinisa elokuthi izikolo zivulwe zona zingakalungeli ukuvikela abafundi lababalisi.
Kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu, even nxa umubona lo uthi bakhona abantu abayenza ezenjiwayo landani, imali iyatholakala sibi xa kuthe sacela kulabo abangancedi.
Abebandla leZANU-PF sebebumbe ikomiti yokudingela ibandla leli izigidi lezigidi zamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilwisa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende useqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-level 4 lockdown. Leli nyathelo elamukelwe izakhamizi zakoBulawayo zisekela ukuqiniswa kwenhlelo zokuvikela ukumemetheka lokuthelelwana kwaleli gcikwane. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Uhulumende uthi kodwa ilizwe kalilungele ukuvulwa kwezikolo njalo abazali ukuba bamncedise ekuthengeni impahla yokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu sekuhle kwadala ukuba uZulu athandabuze ukuzilungiselela kukahulumende okuphathelane lokuvulwa kwezikolo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi kaBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association iBupra, uthi kuqondile ukuba ilizwe liqhubeke nge-lockdown.
Lokho sibona ngathi kuqondile ngoba singakhangela inombolo ziqansile sibe kangaka ezabantu abahlaselwa ngolomkhuhlane. Lokho kuyatshengisa ukuthi umuma awukalungi, awukafiki esibayeni sokuthi abantu bazihlayele. So ke siyakhuthaza izakhamizi zisihloniphe khona kwesokufakiwe, sinanzele ukuthi social distance siyayihlonipha. Abamaski siwagqoke ngendlela esifanele siwagqoke ngayo, sivale imilomo, sivale amakhala, siqhubeke futhi sisebenzisane sanitizer, sigezele izandla zethu ngesepa amanzi agijimayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlandu Ncube, umsekeli kameya wakoBulawayo, okhuthaza abantu ukuthi bathathe ithuba leli ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Kunzima ngoba i-lockdown isidluliselwe phambili bantu bakithi. Lokhu kungenxa yokubana inani labantu abathola lo mkhuhlane lababhubhayo liyakhwela, kumele abantu bezame sibili ukuzinakekela. Njalo sithanda ukubonga, siyababona selabantu bakoBulawayo bahamba endaweni lapho okumele bethole khona umuthi lo kuthiwa i-vaccine, kodwa bazosibekezelela ngoba bayazi ukubana lo mkhuhlane labomongikazi awubasizanga. La uyababamba, so kwezinye indawo bazathola kulezi sebenzi ezilutshwana, ezinye zakhona vele bayabevele sebebanjelwe umkhuhlane.
Unkosikazi Hlengiwe Dube, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhuthaza uhulumende ukuthi azame ukuthuthukisa uhlelo lokuhlaba amajekiseni ngokwengezelela izisebenzi zempilakahle.
Icebo lokuthi i-lockdown iqhubekele phambili liqondile, kodwa kumele sibekwazi ukuthi nxa uvaliwe kunje lokuhlaba ama-vaccines akuye kubanga eliphezulu kakhulu. Kuma xa sikhangele khathesi inani labantu abahlabayo ema-clinics lilutshwane kakhulu, kuyabe lokho kuthatha ama-100 lama-80 wona lawa kumbe ama-200. Ngibona ngani uhulumende kufanele athathe abonga baku-military kanye laba-retired ukuze bazoncedisa ukuhlaba uzulu wonke ngesikhathi sona lesi se-vaccination program.
Unkosikazi Monica Mutsangwa, umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko, uchaze ukuba ngesikhathi ilizwe liqhubeka livaliwe, izikolo kumele zilungele ukuvula, njalo uhulumende ucela uncedo kubazali babafundi ekuthengeni impahla zokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokunye okungabe kudingakala ezikolo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kalungelanga ukuvulwa kwezikolo.
Silokudana masisizwa uhulumende ekhuluma ngokulungiselela ukuvulwa kwezikolo, kodwa inxusa abazali ukuba bamncedise kuzidingo zokuvikela abantwana lababalisi ku-COVID. Nasikhangela lesi sicelo usitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende kakasimiseli njalo kalungiselelanga lutho ngendaba yokuvula izikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzima, leyo mali kathesi bazayithola phi yokuthi bancedise uhulumende?
Imigoqo eyafakwayo ukuba kula kuhamba usiya kwelinye idolobho, ukuvalwa kwemibuthano ngaphandle kwezimfa ezivunyelwe abantu abangamachumi amathathu i-30, kanye lesiqondiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi esidaliweyo i-curfew eqala ngemva kwehola lesithupha ntambama u-6:30 isiyaphela ngehola lesithupha ekuseni u-6:00 iyaqhubekela phambili. Kodwa uhulumende usethe uzavula umngcele e-Victoria Falls kanye leKazungula kuzethekeli ezihlatshiweyo ngokugcweleyo ijekiseni epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19. Lokhu kungemva kokuba ugatsha olubona ngezokwethekelelwa lucelile ukuba luvule ngemva kokuvala imingcele yonke ngenyanga kaZibandlela lonyaka kuzanywa ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane lo. Idolobho le-Victoria Falls ngelokuqala ukuba libe lesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minambili ekhulwini, i-77% sezakhamizi esezihlatshiwe ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Kuphetha usuku lwayizolo, abantu akade sebehlabe ijekiseni yokuqala besebengaphezu kwesigidi lengxenye, i-1,522,150, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike kunkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, i-694,685. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, izakhamizi zaseGwanda sezikhuthazwe ukuba zilandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu ubulala abantu abaningi njalo umemetheka ngesiqubo. Okwamanje abedlula amakhulu ayisithupha abahlaselwe ileli gciwane esiqondeni seGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usikomiti wesiqindi seGwanda njalo engumgcinisihlalo wekomiti emelana lengozi, Mnumzana Thulani Moyo, uthi baqhubela umkhankaso ngoba bekhathazekile ngenani labantu abahlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 eGwanda. Umoyo uthi babhode bekhuthaza uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Namhlanje sikubone kufanele ukubana sibaxhase sikungene phakathi komuzi wethu weGwanda, sikhuluma nomuntu wonke nje sibakhuthaza ukubana asihlonipheni esikufundiswayo ukwenzela ukuthi sivikele ukumemetheka kwe-COVID-19 esesibone ngani isimemetheke ngesibanga esiphezulu khona lapha phakathi komuzi wethu eGwanda.
Umoya uthi okunosokudale ukumemetheka kwalo mkhuhlane ngamandla ikubuthana kwabantu ezililweni bengalandeli iziqondiso zikahulumende ezivumela ukubuthana kwabantu abangamachumi amathathu kuphela.
Ngakho siyacela kakhulu abantu kubana bazwisise ukuthi isintu sethu besisitsho sibili ukuthi sihambe siyebamba abantu izandla, kodwa ngenxa yobhubhane esiphakathi kwalo kusamele sonke sichedeleni emuva sinike abaqondana lomufi ithuba lokubana ziyesebenza umsebenzi wokuphelekezela oyabe sethe wabhubhane leso sikhathi.
Osaphethe isihlalo sokukhulumela amapholisa ezansi emandebeleni usayijeni Thandolonke Simoyo uthi amapholisa kasoza thandabuza ukubopha izephulamthetho.
Sesiqinise umthetho wogubhane lwe-COVID-19. Sinanzelela ukuthi uZulu uyalandela izixwayiso ezalethwa lugatsha lwezempilakahle. Sizaqhubeka njengamapholisa eMathebeleland South siloko sikhankasa ukuthi abantu abavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19 ngokuthatha izixwayiso ezivela kuhulumende.
UZulu kuthazwa ukuthi agqoke ama-mask engasondelelani njalo ahlatshwe ijekiseni ye-COVID ukuze avikeleke kulo mkhuhlane. Okwamanje abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni sebefika phose inkulungwane lamakhulu amane 1395 kuthi abangamathuma ezikhombisa lambili 72 sebebulele umkhuhlane selokhu kuqale yonale inyanga kaNtulikazi. Abedlula inkulungwane ezingamathuma ezikhombisa 74906 sebehlatshwe ijekiseni yokuqala e-COVID-19 kwathi abazinkulungwane ezingamathumi amathathu 30,857 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Selokhu sikudaba lwe-COVID-19, intatheli zindaba ezisakhulayo zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngokukhuphuka kwenani labantu abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba asebegula lokubulawa yi-coronavirus elizweni. Isikhulumeli senhlanganiso emela amalungelo intatheli zindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association, uLeopold Mnende, uthi ngezinye zezikhathi kuba nzima ukulandela zonke iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 lapho besebenza. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, asizweni ingxoxo ayiqhubelo Mike Hove we-Studio 7.
Esiwubona ngenani labantu ababanjwa igciwane ele-COVID-19 ukuthi sikhayele amanye amazwe inani leZimbabwe lingani lincane. Lokhu akutsho ukuthi igciwane leli aligcwalanga njalo alikho endaweni eziningi, kodwa akutsho ukuthi uhulumende wethu ikenelisi ukuhlola igciwane leli ebantwini abaningi. Singakhayelisisa abantu abangafiki 5,000 bahlolwa ngelanga, kodwa singakhayela amazwe anjengabo South Africa akwazi ukuthola ukuthi kuhlolwa abantu abafika 30,000. So okugcina kusenzakala ukuthi thina inani lethu labantu abatholwa bele gciwane leli bagcina
Munende, elizweni sekubhubhe abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba abaningi bebulawa ileli gcikwane. Njengosakhulayo okumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, ukubona njani lokho?
Lalo lokhu kuyasethusa thina njengabasakhulayo. Uhle utshengise ukuthi umsebenzi lo loba uqakathekile, unzima njalo ule ngozi yokufa ekakhulu esikhathini lesi ese-COVID-19. Of course sisiya phambili sikhulekela ukuthi inani labantu abatshonayo elizweni lehle, inani lentatheli zindaba ezibanjwa igcikwane leli lalo lehle, ngoba sitshona sikubona sebe sikhuluma labo sisebenza labo bekhuluma sibili abanye bethu ukuthi hayi sembanjwe igcikwane leli, esinika layo imbono yokuzinakekela ukuze lathi singayabambi igcikwane leli.
Abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, kulula na ukuhlonipha imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19?
Ukuhlonipha enye imithetho e-COVID-19 kungaba lula, kodwa umthetho wokuminyana yiwo ongani unzima. Kwezinye izikhathi indaba ebisendaweni encane kakhulu, nginganika umfanekiso kamongameli. Umongameli nxa ekhuluma iyabeme endaweni eyodwa, intatheli zindaba zebe zifika kumbe amathumi amabili, okutsho ukuthi nxa ume khatshana lo mongameli awusoze uthole lutho. Ekugcineni sicina sikubona ukuthi intatheli zindaba zigcina ziminyana endaweni eyodwa, zizama ukuthola umfanekiso kumbe ividiyo ziseduze kwakhe, sicina sesengozini yokunikana igciwane leli le-COVID-19 nxa kulo yedombe abaningi abale gciwane leli bagcina benika abanye.
Liyathola na impahla eneleyo efunakalayo ukuzivikela ku-COVID-19?
Kukalutshwane ukuthi kukhulunywe ngempahla zentatheli zindaba. Thola kule mpahla kumbe zabomongikazi, zabodokotela, zamapholisa, zamasosha ezizabo bona abakuhulumente, kodwa anikezwa bekhuluma ngempahla zentatheli zindaba. Intatheli zindaba siyazidingela thina impahla, and impahla esizigqokayo kumbe impahla esilazo asizompahla esingathina ziyasivikela kugciwane le. Ama hand sanitizer aphinda abe malutshwane kakhulu ukuthi vele asitshona sisengozini. Amabandla entertain izindaba afana labo Media Institute of Southern Africa, the Zimbabwe Union of Journalists aseke azama kodwa azama lawo afika esikhathini sokuthi abe sesehluleka.
Hayi, isikhathi sesehluleka ngumangoyi Munende Qiba lingxoxo.
Ngiphetha ngathi uhulumende ihlanganisela umongameli lephalamende nxa sesifikile isikhathi sokuthi balamazwi abafuna enikwe uZulu zintatheli izindaba. Bengazama ngazo zonke indlela ukuthi besebenzise ubulembu. Benganika intatheli izindaba okuthiwa yifeed ukuthi thina sisebenzise ama-platform ethu. Sisebenzisa ifeed eyodwa yena le kodwa singani siyayishare kulothi sonke siyebuthana endaweni eyodwa okusisa engozini kodwa okwakhathesi akukabi khona. Lokho kungenza umsebenzi wethu ube lula, senelise even ukusebenzela emakhaya.
Lo Leopold Munende isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7 eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti ezakhokhelwa ngusomabhizimusi umnumzana Philip Chiyangwa ukuthi idingele ibandla labo leZANU-PF izigidi lezigidi zemali yamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho luka-2023. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla leZANU-PF okuyiso esizahola likomiti umnumzana Patrick Chinamasa emhlanganweni lentatheli zindaba namhla eHarare. Umnumzana Chiyangwa utshele iStudio 7 ukuthi ikomiti le ilakho ukuthola imali efika isigidi esilamachumi amane amadola, $140 million. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxa lelunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule, yena othi bazilindele lezinhlelo esigabeni.
Kwenza njengomhlangano weZANU-PF ekwenzeni khonoko siyabe sisenza ukuthi sincediseke. Imali idingwe enhlelweni ezinjengazene ezinjalo. Isikhathi akulanto embi ngakhonoko, kumele kusetshenzwe even lanxa kuyisikhathi senesi esinjengalo kudingwe kwezinye iziphumo kwabanye abangasincedisa ngoba uhulumende engalayo lephathi singalayo imali naleyo.
Lina njengesigaba kukhona lani elizakwenza kuzabuya lesigabeni?
Uhlelo lolu sithandekile nxa lusenziwa luyalusehla lusiya khona ngale esigabeni kuma-provinces. Abantu nxa kudingwa imali lezi kuyabe kuhlehlwa kusiya konakale kuma-provinces kuthi labo abasincedisayo labo bebe yibo abafaka imali. Ukhumbule phela kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu, even nxa ubumuna lo unje bakhona abantu abayenza ezenjiwayo lani imali iyatholakala sibi xa kuthe sacela kulabo abangasincedisa.
Sesikhangela zona inhlelo zokhetho lezi okumele zilungiselelwe imali, ungathi ziqhubeka kuhle yini?
Inhlelo zithandekile, ziphanjaniswa nje umumona lo we-COVID. Kungasumumo we-COVID ngabe ngithi inhlelo zonke kodwa but kukhona sithandekile esikwenza njengoba singamanga lanxa sisebenza. Sinanzelela nje njengomhlangano ukuthi kule corona, i-corona landela imiyalo nale World Health Organization ukuthi abantu basanitize, begeze izandla, benze yonke into. I-corona le sikhuluma ngayo thandekile igcwele konke le maphandleni, sikhona izikhona siliyamemetheka sili corona. Ngokunjalo sisebenza siphakathi kwawumumo nalo mubi kakhulu we-corona. Sikhale yiko ukulungisa ama-structure, yiko okwenziwayo kwakathesi ukulungisa ama-structure. Siphakathi kohlelo lwakhona lokulungisa ama-structures ngoba siqale khona kuma-sales. Kuma-sales kathesi sesiphuthile, sesiya kuma-district, ubumbe ama-district kuma-wards lapha. Sisuka kuma-wards sesiya kumlungiseni i-province. Singasuka ku-province okusha kulungiswa amalunga e-central committee. Yilo hlelo lokuqhubeka luhamba. Umhlangano uyayidinga sibili kakhulu imali ukuthi iqhube wonke umsebenzi wonalo engiwubalayo.
Umnumzana Kembo Mohati uthi iZANU-PF ngedlula amavoti ayi-5 million. Ubona lokho kusenzakala yini? Kumbe abantu abathi umnotho suwile sebengavotela amanye amabala?
Hayi, kakhulu uqinisile kakhulu Kembo Mohati ngakhonoko umbono wakhe ukuthi singedlulisa esikukhangelele ukuthi singakuthola ngamavoti. Ngoma abantu beZimbabwe kade sebekhangela so zithuta zabantu njalo umumo nalo we-corona abawetshesa uhulumeni. Ukhumbule umumo we-corona, umkhuhlane we-corona wavele emakhiweni khona ngayo ngawo lo mkhuhlane wamakhiwa okuthi thina asinanila kodwa ususipanisha nje umumo nalo njengoba thina kade zama ukuthi inhlelo zethu zisishombuluke kodwa i-corona yasitshayelela phansi. Abantu bayakunanzelela khona ukuthi asokwehluleka kwahulumende, ikwehlulekiswa ngumumo we-corona okukhona okungasho kweZimbabwe kuphela okwamazwe wonke jikelele umhlaba
wonke. Lo mnumzana Belief Gawule ilunga lebandla lezano PF esixoxelayo esetsholo uChom. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa aweUtah Highway Patrol kwele Melika abika ubana kulabantu abayisikhombisa abafileyo engozini yokungcikelana kwezimota ezingamashumi amabili ebangelwe yisabunzane esesandstorm. Le ngozi yenzakale kumgwaqo omkhulu we-Interstate 15 edolobheni leKamish esigabeni seUtah. Inani lasebetholakale bele COVID-19 ezigabeni ezijiyeneyo zeMelika libikwa libonakala liqansa okwamagama ngenyanga esanda kudlula, ikakhulu abafunyanwa belo mkhakha omutsha we-Delta variant. Kubika bekolejini eJohns Hopkins University yaseMelika. Nangaphathi ntando wezobudlelwane bele-China lamanye amazwe omhlaba uWang Yi uhlangane lomsekeli kanobhala wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uWendy Sherman ngoMvulo. Lokhu kunokufuthelana phakathi kwelemelika leChina endaweni zokuthengiselana lokunye. Umsekeli kanobhala wezemvelo nawelemelika omtsha u-Eli Ratner ufungiswe ukuqala umsebenzi wokusemthethweni ngesonto. Lokhu kwenziwe ngumphathintambo wakhe uLloyd Austin bephakathi kwendizamtshina belubhekise kwelesingapore. Amasotsha weleTunisia abikwa esegombolozele isakhiwo kodwa nelephalamende kulelo lizwe evimba abantu ukungena kiso ngemva kokuba umongameli Kassim Saied ebike ukubana usexotshwe umsebenzi isho kwahulumende uHichem Mechichi kanye lokumisa umsebenzi kwamalunga wonke edale lephalamende okwenyanga yonke. Amabandla ezombusazwe aphikisayo ukwaza leli ngathelo njengesenzo sokugenqula umbuso ikhulu. Abantu abethatha bokholo lwesi-Islam abalwisa kwele Nigeria babikwa sebekhulule abafundi abangamashumi amabili latobaba ngomeli 28 phakathi kwabalikhulu lamashumi amabili 120 ababathumbe uxabiseni ayenayo unyaka ntulikazi esikoleni esebethel Baptist High School esesidolobheni elinganyakatho ilizwe eleDanish. Abazali balaba bantwana bathi balethemba lokubana bazokhululwa bonke abaseleyo kusukwana ezilandelayo. Umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique wamkele ngenjabulo ukuthunyelwa kwamasotsha ezomncedisa ukuzivikela elilisweni okwenziwa isigaba sakhe seCabo Delgado esingenyakatho yelizwe. Malunga ehlanganiso omanyana amazwe angezansi wezwekazi ye-Afrika e-Southern African Development Community SADC avumelene uncedisa eleMozambique ngamasotsha nangezikhali zomvikela. Uhulumende wele Mali ubika ukubana undoda ozame ukugwaza osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uKenela Simbi Goita ngeviki edluleyo usefile ngesikhathi evalelwe ngabezomvikela. Umbiko wethulwe ngabezomvikela uveza ukubana undoda ukhulelwe ngumkhuhlane ngesikhathi icala lakhe lisahlolisiswa.
Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilwisa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Iziphepheli ezinhlanu zahambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba zesithi akumelanga zibuyiselwe eZimbabwe ngoba zibhekane lokuhlukuluzwa zingaphindela. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umahluli emthethwandaba waphezulu eHabron umzana Michael Liburu ngolwesibili udlulisele phambili udaba luphanye kweziziphepheli zezimbabwe lokuthi zingaxotshwa kwele Botswana. Umthethwandaba waziswe ukuthi igqwetha elimele abahlanu bezimbabwe umzana uBonye Jonas uphathekile emzimbeni ebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. UJonas ngawucelele iziphepheli bekumele afake phambi komthethwandaba izizathu zokuthi kungani udaba lolu kumele luqhubeke. Udaba lweziphepheli lwaphanye kwasekudlule inyanga ezine ngemva kwesikhathi umthetho othi kumele luphanyewe asom kodwa igqwetha lithi akumelanga kulandelwe lo mthetho ngokuthi iziphepheli zazilinde ukuthi uhulumente weBotswana aqede uhlelo lokubuyisela iziphepheli emuva. Njalo iziphepheli zazinike izatho ngokulobela uhulumente weBotswana ngokuthi kungani zingafisi ukubuyiselwa ekhaya, ngakho bebasalinde impendulo. Abane kwabahlanu laba babekubutho ngakho bathi bangavalelwa entolongweni uma bengabuyela eZimbabwe. Owesihlanu wabaleka eZimbabwe ngemva kokuba ethethwe icala lokuhlamukela uhulumente lokufuna ukumgenqula ngemva kokuba uhulumente weBotswana eveze ungachayi indiva isicelo sokuthi beqhubeke behlala kwelelizwe. Abahlanu laba baphanyeka udaba emthethwandaba. Iziphepheli zifisa ukuthi umthethwandaba umise ukuthi zibuyiselwe ekhaya zenelise ukuthi zihlale lomphakathi kwele Botswana kumbe zivunyelwe ukuthi ziye kwelinye ilizwe lesithathu elingayisilo Botswana kumbe iZimbabwe. Umahluli uLeburu uthi udaba lolu seluzangena mhla ka 22 Mpandula lapho ukhangelelwe ukuthi igqwetha uJonas uzabe esesilile. Omunye weziphepheli ongafisanga ukuqanjwa ngegama uthi bakhangelele ukuthi udaba luqhubeke ngemva kokudluliselwa phambili ngolwesibili.
Izolo sithole igqwetha indaba yethu ayisakwanisa ngokungena ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID. So indaba yethu siyidluliselwe phambili kuze kube mhla ka-22 September 2021. Ila kuyabe kungolwesithathu. So ayisakwanisa ngokungena izolo ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID.
Ele Botswana beligcine iziphepheli zeZimbabwe esiphose zifike inkulungwane iningi labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela olwaqhamuka kuqhutshwa ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka 2008. Kodwa ngemva kophenyo olwenziwa inhlanganiso yesiphephele e-United Nations High Commission for Refugees, iBotswana yavumelana leZimbabwe ukuthi sekuyisikhathi iziphepheli zonke ziphindele ekhaya. Ele Botswana labika ngonhlolanjanyakenye uthi iziphepheli zonke ezazikade zihlala enkambeni yeduku seziphelelwe ngamalungelo okuba iziphepheli ngakho kuzamele ziphindele. Ixuku lokugcina liphindelelo nyaka sekusele abalihlekana beZimbabwe enkambeni yeduku. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders selisebenza lenkampani yeBonik elungisa amakha njengengxenye yemizamo yalo eyokudinga imali. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngesikhathi kusethunwa kusemthethweni isivumelwano seqembu leHighlanders lenkampani yeBonik, isiphathamandla salenkampani uBlessings Marangwanda ukhuthaze abalandeli beqembu leBoso ukuba bathenge amakha ukuze bancede iqembu labo.
Namuhla siyatshela ama-supporters eBoso ukuthi eziBonik sesibile nama-products lawo ukuthi ancedise iHighlanders. Bangathenga ama-products lawo 20% of whatever they have spent. Ihamba kuHighlanders.
Awusiku wakuqala ukuba iqembu leHighlanders libambisane lezinye inhlanganiso njengendlela yokuqokelela imali njengoba livele lisebenzisana lamankampani agocela iNyarazo, i-RNL kanye le-Sanctuary Insurance. Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi bazaqhubekela phambili bebambana lezinye inhlanganiso ukuze baqede udubo lwemali ababhekane lalo.
Ngizathanda ukuthi ngikhulume isitsho esijalekileyo eMandebeleni ukuthi umfula ugcwaliswa yisifudlana. So thina njengeqembu leHighlanders Football Club sibona lokhu esikwenza namuhla lapha kuzaphathisa kakhulu iqembu ngoba i 20% yemali ezathengiswa ngayo idonezi izabuya kwaHighlanders Football Club.
Inkampani yeBonik yenza amakha anukelelayo afafazwa ngumuntu emzimbeni, amakha okugeza kanye lawo okugcoba, njalo impahla yabo izakube yilophawu lweqembu leHighlanders. Lesi sivumelwano ngesomnyaka owodwa. Iqembu leHighlanders lilahlekelwe lusekelo lwemali ebeliluthola livela kwinkampani ye-NetOne nyakenye, njalo lokhu kulichilisa esimeni esingamanga kuhle njengoba selingasenelisi ukubhadala abadlali iholo labo. Emavikini ayedlileyo lize lakhupha umbiko licela ukuba labo abayenelisayo balisize ngemali ngoba lona linyela indlela yokuqokelela imali kulezi nsuku. Leli qembu livame ukuthola imali ngokubhadalisa izibukeli nxa zingena enkundleni, kodwa lokhu akweneliseki kulezi nsuku njengoba umdlalo wenguqu ungavunyelwa ukudlalwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lalapho-ke wadlalwa khona bekungavunyelwa izibukeli enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo nguJoseph Njanji.
Silukaba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile mhlangano khona pha Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.